Hayi umbuzo wakho unzima aluba uselelisa ubuya uyabuza uchamisa nangwakhe ngoba mina engakwenzeka kunaka ngikunakanela umuntu mina engingamnakanela yilabo ababusayo ngoba sesihle sabona le ndlela abasekeli bebandla lezo abenza ngayo wahle bethi hayi lapha kulamanga ungathi bakhona abakufihlayo asikezwa lamapholisa esithi kumbe aya investigator ayazama ukuza ukuthi khona ngubani ozame ukubulala umuntu ngoba akula muntu kumele abulawe ikakhulu eZimbabwe ngumholo ngomkhokheli umuntu wonke nje kumele azizwe evikelekile nxa engasavikelekanga amapholisa kumele ayiphakamele into leyi azame ukuthi abone ukuthi abantu bayaphepha bavikeleke engimaziyo mina ongabe ethanda igazi ocatshangelwa yimi angabe engayisuye yilaba ababusayo ngoba yibe sikwaziyo ukuthi babulala even abakhokheli bakazaphu ezikhathini ezidluleyo abasapota kazaphu wabulawa ngama-80s osidney malunga babulawa ngengozi emoto ezingazwakaliyo yibe ngicabangela ukuthi hawu mhlawumbe ngoba lo nkomo enangwakho wayengupresidenti kazaphu laye wakwagijinyiswa yibona laba ababusayo kungenzakala ukuthi yibo kungenzakala ukuthi kayisibo kodwa kangikholwa mina ukuthi kulo muntu ongazuza noma yini ekufeni kuka Chamisa ngaphandle kwabona laba ababusayo ngiyacabangela ngiyanakanela
iMDC Alliance ithi o-United Nations osadaki labo African Union kumele bangenele kudaba lweZimbabwe kuqedwe udlakela lolu phambilini kokhetho ungathini ngalokho
khona siyakuzwa ukuthi abantu abavela khatshana bengazama ukuzongenela bakhulumisane lezano kodwa kangikhola ukuthi kuyasiza sikhuluma sinje ukhona urapatoa we-UN ukhona laya kulandileyo kodwa lezinto ziyenzakala noma ekhona mina engibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe kumele bona baphakame sonke singuZimbabwe sibambane sibe yimbumba sivumelane ukuthi sesivikela amalungelo ethu sesilwela amalungelo ethu ukuthi ahlonishwe yikho okungancedisa ukuthi isizwe sisakheke ukulinda ukuthi kuzabuya usizo luvele ezulwini kumbe livele e-UN kumbe livela ngapi kangikhole ukuthi kuzaphathisa ngoba lezi nhlangano zonezi nesifuna zizosincedisa umongameli wethu uyahamba kizo nguyo ziyamrecognizer uyisikhulumi ngikhona ngale endabeni ezishiyetshiyeneyo kangikhole ukuthi zingaphathisa kakhulu okungaphathisa ukuthi thina njengabantu siphakame sizame ukulungisa izinto ezisikhathazayo sibambane sibe yimbumba sitsho njengabantu thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lihambe ngandlela thize siyilandelwe ndlela sikwenza sibambene ngoba abantu balamandla utshintsho lonke luvele ebantwini kaluvele phandle
kini njengoba ulilunga lezaphu ngapho kuyini eliza kwenza alubana lithe lahlangana lodlakela olunje nxa selikhankasa
esikunakanelayo uzaphu nxa esephuma kuCongress yikho lapho kuzaphuma khona kubotshwe amaqhinga lamacebo okuthi sizivikela njani nxa sihlukuluzwa lokuthi sithole umkhombandlela wokuthi siya ngapi njengebandla lezombusazwe wonke lokhu izinto esikhathi sizaphuma kuCongress leyi esizabalazo okwakhathesi ngeza yengiphawule ukuthi kuyini okuzaphuma kodwa ngiyakwazi ukuthi kukhona okuhle kukhona okuhlelekileyo kukhona okuzavunywa futhi kukhethwe ngabantu okuzaphuma kulowo mhlangano omkhulu esilayo ngevikezayo.